so ezweni
hayibo
Thixo ezweni
Hayibo bangithi
Yini buyani
Hayibo bangithi
Uyelane nkosini Somandla ngamaphiko akho
angele Ifihle somandla ngamaphiko akho
Ifihle somandla ngamaphiko akho
angele Ifihle somandla ngamaphiko akho angele
Oh baba ilizwe liyonakala yehla moyo
yingwele Yehla moyo
yingwele Oh baba ilizwe liyonakala thetha moyo yingwele Lifihle somandla ngamaphiko akho
angele
Lifihle somandla ngamaphiko akho
angele
Oh mama ilizwe liyonakala yehla moyo Oh mama ilizwe liyonakala thetha moyo Seliyoshona usukubo fikile nkosi dingaba indoni na kanti ngasuka kuwe temalimbi andinalo endinga bambalona ngaba imbi andinayo endinga
Uli tembala,
defeat
the cover.
ulithemba lami
yifithe
ngoba yami ulithemba lami
yifithe
ngoba yami wena themba lami
yifithe
ngoba yami
ulithemba lami yifithe ngoba
yami oh themba lami
ulithemba lami
oh ngoba yami
yonke nalo
oh themba lami
ulithemba lami
ngoba yami yonke nalo
Ulithemba lami
Ulithemba lami
Ulithemba lami